ngakho ngendlela singathi hayi kulobubelo kancinyane kakukubi njengoba ke abantu bekubeka ukuthi iZANU ikhanya ngathi iyathangela eMatsawuth hayi kancane kancane iZANU iya ilahlekelwa ngabalandeli labasekeli labo abanye sebebona ukuthi hayi ayisilobandla elingabakhuphula empilweni zabo njalo okunye kunanzelela singakhangela njengeGwanda Mbeki district isigaba seGwanda iGwanda ayikaze kube lo kansila ophuma ebandleni eliphikisayo eminyakeni edluleyo lo nyaka batholakele ke abameli bamakhansila abangababane babe bahlanu eGwanda South lakho lokho kuyinkomba yokuthi hayi kuyathuthuka kungaba kancane kancane kodwa-ke nanko ibandla le-CCC selinqoba lalabo okwakungakhangelelwa ukuthi linganqoba khona ngibone ngathi kungahamba kuhle lo khetho lube ukhetho oluthe tya olucacileyo iba amabandla aphikisayo alakho ukuthi anqobe kusiya ngesikhathi njengoba ibandla leZANU PF liyabe vele seliziphelela nje emoyeni njalo lo nyaka sibonile endaweni zaboPlumtree ibandla leZaphu lalo lingena kukhansili konke lokhu kuyabonisa ukuthi yebo kambe kungakhanya ngathi iMatsawuth inganyelwa iZANU PF kodwa-ke njengoba sicho kancane kancane iZANU iya ifiphala kuvuka amabandla amanye
manje ngokubona kwakho ukuze ibandla kumbe amabandla aphikisayo anqube esigabeni seMathebelele and South kuzamele enzeni
eqinisweni amabandla aphikisayo ukuze anqube kuzamela asebenze kakhulukazi bahlale phansi babone ukuthi wini okwenza ukuthi abantu balokhu bebambelele ebandleni leZANU PF eliyilo elibabangela inhlupho zonke lezi abakhangelane lazo yebo kambe abantu bangalibali ukuthi indawo eziningi zeMatsawuth zazilama o-veteran ikakhulu abezipra okwathi ngo-1987 unkomo lomgabe sebevumelana isivumelwano sokumanyanisa amabandla abo basebesuka-ke abalweli benkululeko labo bama ngenyawo basekela ibandla leli eleZANU PF kodwa ngelako lokho sokuguquka kokuqala sebegugile iningi labo namandla kabaselawo lokwethusela kwabo lokana abantu abaselandaba labo njalo-ke ungabona ukuthi abanye babo lami engibaziyo sebachiyana leZANU bavuselela iZaphu ngokunye khonoko kuzalithundubeza-ke ibandla leZANU PF ibandla elinjenge-CCC kumele lisebenze ngamandla kakhulu lisebenzise inzalo yakulezo zindawo ubukhokheli obukhona lanxa bungobuphezulu bungaze bagabhela abanikazi beziqinti abanikazi bendawo abazana labantu abahlala labo kukhethwe abantu ngitsho lezikhundla zebandla xa sisedla siyaphansi kazivele kubona labo bantu abahlala kulezo zigaba kuthi lanxa kukhethwa mbukhethwa okhansila kukhethwa labo MP kakukhethwe abantu bakuleyo ndawo kusetshenzwe kakhulu abantu bakuboniswe khona lokho ukuthi inzalo yakulezo zindawo lapho kuvuma khona yiyo okumele ibe khona ezasebenza ngcono isazana ukuthi laphana ulozi bani kungahamba kunje kuhambe kunje kuhambe kunje ngibona ari kungasetshenziswa kakhulu kusetshenziswa abantwana balezo zindawo impumela izaguquka sibili ngoba abantu nanku sebengathi sebediniwe iZANU PF kungakhathalekile ukuthi imisakazo ithini umbe lalabo basakaza izindawo mbe-social media kumbe yini abantu kumele basebenze kungenwe ebantwini batshengiswe ubuhle bebandla lelo ababelithengisa elingayisilo ZANU PF